Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 26 lwezi 2021 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje ezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane sezisole umama abathi baza kuya phambi komuzi wentatheli zindaba uHopewell Chingono eHarare banqunule bageze njengendlela yokutshengisela besola amazwi kaChingono wokuthuka unkosazana Linda Masarira.
Ubuhlungu ye kodwa bese ngizibuza ukuthi kanti ubuhlungu lobo babungaphi umakhuphe bemtshela ukuthi khona uyisifebe bemtshela ukuthi khona kuyele kibo into ezenjalo.
Izakhamizi zeWange zibikwa zilakho kuxotshwa emizini yazo ngenyanga ezayo ukuze inkampani yamaChina yembe amalahle.
So kuzayenzakala amapetition, kuzayenzakala ama-public meetings, kuzayenzakala ama-march, kuzabhalwa izincwadi abantu betshengisela.
Ukusilela kwamanzi edolobheni leDede kubikwa sokufike kusibanga esibi abantwana besikolo bebuyiselwa ezindlini ngenxa yodubo lolu lanqa nje sebezaloba imihloliso eqakathekileyo.
Umuma usufuna even yena umama welizwe uhulumende engenele endabeni yena le yamanzi edithi because indaba le ngisengeya kudlala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane sezisole omama abathi baza kuya phambi komuzi wentatheli zindaba uHopewell Chingono banqunule bageze njengendlela yokutshengisela besola amazwi kaChingono wathuka unkosazana Linda Masarira umkhokheli webandla leLead esithi kagezi. UChingono wayephindisela kuMasarira owasola ingxoxompikiswano ezaqutshwa nguChingono enkundleni yokuxhumana eTwitter kuhlaziywa udaba lwezizalwane zeZimbabwe esezigcwele kwele South Africa. UMasarira wasola uChingono ngalokhu okwamcunulayo wasesithi uMasarira kaqale afunde ukugeza. Amazwi la acunula ezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane ikakhulu ezibona ngombono munye lebandla elibusayo elezanu PF njengaye uMasarira zathi nxa engaxolisanga uChingono omama laba baza kuyageza phambi komuzi kaChingono. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosikazi Busibhebhe njalo oyintatheli zindaba.
Mina ngiwumuntu lwana oseqalisa ukuthatha izinto zangale ngithi ngezangale ezangapha ngezangapha ngoba sengananzelela ukuthi izikhathi eziningi xa kulezi zinto ezihlupha abantu bakithi ngapha kubalutshwane abamalathi ngale. So khathesi sengikhangela indaba yena le vele eqalise umsindo nalowo ukuthi umama yena lwana ukhulume ngokuthi ubaba lo uChingono uthe yena ama South African kumele ba right nxa besithama Zimbabwe naphenduke ekhaya ngenxa yokuthi kumele babuye bazolwisana lobunzima ababhekane labo. Ngizibuze ke umama lo ukuthi nxa esola khona lokhu sokungenxa yokuthi sokulamaZimbabwe avela eMpumalanga asethwele nzima elizweni baze baqalisa labo ukuchapha umngcele besiyadinga ukuphila kwamanye amazwe ngezikhathi kumbe ngesikhathi kusachapha abantu bangapha kulolu luhlu izwe besiyadinga ukuziphilisa khona ngale. Kwakuthiwa hayi abantu besindebeleni kabathandi kufunda, bayakuzonda ukufunda, bayakuzonda ukusebenza. Yikho bethandani, bethanda ukuchapha umngcele beyesebenza eGoli, vele bathanda ukuya eGoli, bahawukela injiva, bahawukela impilo yonaleyana. Kukanti hayi thina vele saqalisa ukububona lobu buza ubunzima kudalo ngesikhathi sona lesana esabhuqa abantu ngapha. So khathesi sokumele ukuthi nxa abamama laba abafana la eMasarira sebekhala ngokuthi abantu bakithi sokumele baphendukiswe ngoba kulodubo sime labo sibazwele ukuthi asho bakithi bangaphendukiswa ngoba badubeka babahlale khona ngale. kudala phana umgabe sathi khona abantu bengale bathanda ukusela kabafundanga kwakuhlekwa akula umuntu ayebazwela ukuthi hayi kunzima bakithi kibo kabaphilanga kuhle kabalamsebenzi kabakulazikolo into ezinjalo nje
manje amazwi kamnumzana Jingono ukuthi unkosazana Masarira eyogeza uwabona njani
mina ngingathi njengomuntu osebenze ebuntatheleni izindaba mina vele ngiphila ngokuthi umuntu kumele akhululeke entweni ayikhulumayo kubuhlungu ye kodwa bese ngizibuza ukuthi kanti ubuhlungu lobo babungaphi umakhuphe bemtshela ukuthi khona uyisifebe bemtshela ukuthi khona kabuyele kibo into ezinjalo balutshwane sibila engabezwa besukuma la besithi hayi kwakukubutha tshelwe khona lokho kumele ukuthi khona kungenwe esitaladini kubhikishwe kutshaya itoyitoyi ngokuthi hawu umama sebephanjanisiwe babizwa ngamazwi amabi kodwa ngenxa yokuthi khona hayi ulinda kuthiwe khona ayogeza nje ukuhlamba nje sokuyicala elikhulu hayi kunzima bakithi angisoze ngitsho ukuthi kubi kumbe kuhle lokuthi ngubani orong ngubani oright mina engingakusho yukuthi hayi kubathinte lapho kubuhlungu khona labo sebekuzwa esijali ukukuzwa lathi nxa izinto ezinjalo zithiwo ngathi xa kuthiwa kababuyele kibo kumbe nxa kuthiwa khona hayi bathanda ukufeba bavele kabafundanga kodwa bathanda imali kumbe bathanda amadoda abantu into ezinjalo then bese ngibuya embuzweni wakho wesibili lo obuzileyo ukuthi khona kuthiwe kumele kuyobhikishwa khona ngale
manje wena uthini ngalabo omama abathi bona bafuna ukunqunula bageze phambi komuzi kamnumzana Jingono
hayi mina mbasola nto abantu balendlela zabo vele bakhona abakuphilelayo kutho ukuthi ababathumile abayibo ababasebenzelayo ngathi ama-constituents abo abathumile ukuthi bahambe bayokwenza njalo abakwenzi nxa kuyukuthi yikho abakuthunyiweyo but engingakutsho nje mina yikuthi khona angiboni umahluko okuzawuletha emcabangweni womuntu ovele ele attitude enjalo kubomama kumbe ele attitude enjalo ngumuntu enalo akukhulume ngaye lokho nje kugcina kunika mo ngesilungu ngathi mo foda ukuthi abantu bakhulume kube ngabomama ngoba nxa sebehambe bayageza phambi kwendlu yakhe and then kuzatshintshana kodwa bakhululekile labo ukuthi bakwenze ngoba nithi siphila kwesikuthi i-democracy laye ukhulume ngendlela yakhe exercise freedom of speech yakhe sokumele thakumele lokho kubuya lakhonokho ngendlela omama abaresponda ngayo labo nge-freedom of association and freedom of expression yabo baza responda ngaleyo ndlela so angeke ngibajaje kakhulu njalo angeke ngibasole ngoba kukhona mhlawumbe awungamagezi okuncane okungatholakala ekwenzeni njalo ngoba kukaningi obaba bekhuluma izinto ezibuhlungu ukudlula khona lokho besekelwa mhlawumbe bengabona kusiba lama drastic measures ekukhulumeni khona lokho entweni ezincane mhlawumbe bezisaba ukukhuluma entweni ezinkulu ngibona ngani nizakubeka khonapho nizatshiya khonapho
kulenhlanganiso ezilwela ilungelo labomama ezithi zona kumele axolise uhopho kodwa yena hayi uyala elokhu esithi kasoze axolise wena ngokubona kwakho kumele axolise na
kodwa nje benzama ukukutsho nje ukuthi angiboni kulesi sizathu sokuthi uhophoyile axolise I mean ubekhuluma kucabangayo lakho okuphuma ekhanda lakhe labo umama nje sebengaresponda ngendlela yabo but I think demanding an apologies is over
lo ke ngunkosikazi Busibhebhe olwela ilungelo labesifazane njalo eyintatheli zindaba ubeqoxa icingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Izakhamizi zeWange zibikwa zilakho kuxothwa emizini yazo ngenyanga ezayo ukuze inkampani yamaChina iyembe amalahle. Inkampani ethiwa Mutagest Investments ibikwa yaphiwa imvumo nguhulumende ukwemba amalahle endaweni ezibalisa ikashika lusetshe diki bangale ledinde. kukhangelelwe ukuthi inkampani ingaqala umsebenzi ngenyanga ezayo okungabangela ukuthi imuli ezedlula amakhulu amathathu zilahlekelwe imizi. Isikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi eGreater Wange Residence Trust umnumzana Fidelis Chima utshele iStudio 7 ukuthi inani labazasuswa emizini yabo yomdabu lingaba lilikhulu kulalelo elikhulunywayo.
I-South Mining ifuna ukuyenza i-underground mining, ifuna ukuqalisela 5 miles laphana, ibambe kuthiwa iBhangale, ibambe iDiki, ibambe leNekabandama, ibambe leLuseche. But inkinga ikhona ngeyokuthi nxa beyenza kuthiwa i-EIA, i-Environmental Impact Assessment, izinto zama evictions abazikhulumi, babe khuluma ukuthi hayi thina siyakwanza ukuthi nxa kule pollution sizayi mitigate in this way, nxa indaba ze social corporate responsibility sizakwanisa ukuthi sidonate ama test books, sizakwanisa ukuthi sipende isikolo. Bayalitshela ukuthi sile special grant, i-special grant eyasayinwa ngu-president ukuyenzela ukuthi hayi lingayali i-project, even liwazi ukuthi hayi i-project yakhona aso project engayenza ukuthi i-community ibe ngcono.
Lina njengenhlanganiso selike lakhulumisana na leziphathamandla
njenge-community? Saba engage thina as Greater Wange Residence Trust, sabatshela ukuthi hayi abantu laba ba-consulta ama-traditional leaders, osapu baniwa amabhayisikili on the basis yokuthi hayi it was during isikhathi se-COVID, and therefore bona bakwanisa ukuthi be-include ama-villagers. But siyakwazi ukuthi ama-investors la ali-tactic yokuthi ba-consulta ama-government departments, and babewazi ukuthi singa-consulta ama-government departments, consulte o-RDC, vele abasoze be-oppose, because bona in their belief babebona ngani hayi sesi-oppose u-president, sesi-oppose i-government, and therefore singakwenza khonoku kutshengisela ukuthi thina vele asifuna ukuthi kungabi le economic development. But ayisikho, okuyikho yikuthi economic development should actually uplift standard of living eyabantu. Economic development, it means ukuthi awumelanga ukuthi ungagebha uyekele ukuthi uyenze ukuthiwa yi-rehabilitation of i-environment. I-economic development, it means ukuthi umuntu nxa esebenza ama-hours ayiwo ebhadale a decent salary. I-economic development, it means ukuthi umuntu engamelanga esebenze engela ama-equipment to prevent himself or herself from toxic conditions. So our residents okathesi, our villagers okathesi, they now appreciate ukuthi hayi abantu laba babesiqambela amanga ukuthi upresident usinike i-special grant, and therefore bayemele benza abakufunayo.
Manje zona izakhamizi zithini? Akhona yini amanyathelo ezizawathatha?
Ama-residents they are now saying ukuthi hayi thina the way abayenza ngayo i-environmental impact assessment simele siyiresiste, and sebefuna ukuyiresista and they will resist it. So kuzayenzakala ama-petition, kuzayenzakala ama-public meetings, kuzayenzakala ama-march, kuzabhalwa izincwadi abantu betshengisela, abantu be-engage i-government to make sure ukuthi i-issue e-project le imiswe.
Umnumzana Fidelis Chima, isikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi e-Greater Wange Residence Trust, xa ecingweni leStudio 7 esewange. Imizamo yokukhulumisana lenkampani ye-Muthagash Investments yehlule.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Manje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani ku Studio 7 okhuluma uWilliam Maphosa ophuma esigabeni sakwaNdolwane endaweni esentshona lancane Rwanda indawo yakwaMakhulela lesedindwane induna yakwaMakhulela. Sifuna kakhulu izindawo kithi esizizwa isuku zonke namandla lawo isiphathela zonke nje oChris Gandana ngibela kumama omeligama la asidlala siyabonga nje abantu abontungamini inkomo laba esingakaba singabaqhambanga bakithi siyabonga indlela isiphathele zweni indaba isiphathela hayi lapha sizaloke sichanje ngekude lescratch la isolution yeZimbabwe angeke izibe khona ngendlela abantu abayenza ngithi amaqembu ezobusazwe azama ukuthi ikuthi angazi ngoba baboni cause kube vela baboni into esifana ama solutions ngoba i cause izani solution ukuthi ipha ini izani lokuze esihlalwe awalo kwamaqembu qembu lokuningi lokho akusebenzi kuyasebenza khona kodwa uma ngabe bevumelana ama policies abo ukuthi besebenze endawonye bekhiphe izani esihlalwe kuyasebenza ilizwe libe right libe stable kahle ngoba lokho abakwenza izani never bekhiphe esihlalwe ukuthi kuzayo lamaqembu hayi amaneka akangazi uma ngakuphela amaqembu engiwazwa la suku zongakabalwa sekukhulu uma ngakho bafika 1000 be million angazi amaqembu qembu yana alaka endawonye amaqembu kwemi la ayazayeza kungasebenzeki kahle kuvoteli ngomunye nomunye ufuna ukudosela ingubo lapho khona so angazi bakithi ukuthi ilizwe lakithi impela uma abantu bengaboni ukuthi ufanele beyenzeni omunye uvula ngapha omunye uyaqhamuka ngapha mina laswaye ngathi hayi mina nginaphathi kodwa yabona iphathi ekhethi ubuhlobo velani la hayi khanda lami impela yaqiniswa ehlayikho
sanibonani basakazi baba Studio 7 nabalaleli bonke nje kuzindawo zonke elikhona okhuluma yongomo ngibuya lupane esigabeni sasekana loba ejab ngile sicelo lapha ngizohlala ngicela njalo nje ngaso sonke isikhathi isicelo sami enginaso sithi sona why iMRP ingakhulumisani lezap kubanjwane ngenxa ukuthi iMRP yona izifunela amakhansela so izapho ifuna ipresidential leyo abayitholo kuba ngupresident right why bengakhulumisani ngoba ngamabanda esintwini wonke angaphe mathebeleleni bakhulumisane kubanjwani siye kukhetho kuba nje kubanjweni MRP kuvotele wona amakhansela lawo then kupresident ngale sifake usibangelizwe lomfo kaNkomo uyabo so yiwo umbono wami enginawo ukuthi ngabe laba bantu bakhulumisana umqondisi moyo lo sibangelizwe Nkomo bahlale phansi kukhulunyiswane ukuthi ndoda ngoba mina mfuna amakhansela lani wena simele ngale kupresident ngoba iMRP ingaze yona iwini lawo makhansela vele kufana nokudlala akulanto vele abazayenzi ngoba bazawina lobo bukhansela but bengaphansi kwayizana still akulanto abazoyenza ngithi izami yabazi ingqondo yabo ukuthi ifuna ukuqumiliswa izobacindezela kuphela kulanto abazoyenza vele bengaze bekwini kuba amakhansela kulanto abazoyenza nyakulanto abazoyenza so akulwiswele ukuthi sizame ukuthi ngapha kumakhanselas kuvotelwe iMRP ngale kupresident kuvotelwe usibangilizwe umfoka Nkomo ukwenzela ukuthi kube lomunye umuntu ngale ozaba lelizwi lathi lapho kuzahanjiswa khona ilizwi laye asikhulumele ngale phezulu ngoba kuma councillors bazophelela khonapha nje kuphela abanyathelwa ngezinyawo nje baphelele khonapha akulanto abazoyi njalo iMRP into omele bayinanzelele ifakelwe ilihlo kakhulu ngoba istrategy ababuya ngaso asikho right esokuquma ilizwi ngeke lana madoda ngale empubalanga bakuvumela asiko right strategy buya ngaso ingayenzani yenzeni ngeke iqume ilizwe leZimbabwe bona kabalusele ukuthi kuvotwe kube lo muntu ozasimela kuphela lathi ngale kusetshenzwe ke ozasimela kwazi ukuthi amele ke yona devolution leyombe thiwa devolution amele devolution leyokuthi okuvuka ngapha emathebeleleni kusetshenzwa abantu bangapha emathebeleleni abe lelizwi lokusimela ngale ukuthi imisebenzi yemathebeleleni isetshenzwa abantu bemathebeleleni kuphela yiyo nje into esiyikhalela ukuphela ukuthi kube lo muntu ozosimela ngalelanga but lokhu ukhaphela ukuthi sifuna ukuqomilizwe ukudlala ngesikhathi lo ngaphi uliquma kubani lizo uliquma kubani lizo okusala ukuthi bequme wena ukuthi ufuna ukuqomilizwe uyilizo yaliquma kuba kuneziyani gebenga leziya uyaliquma kubani lizo siyacela siyacela ukuthi iMRP ayihlalisane ayikhulumisane lo nosibangilizwe Mkhombo yona iMRP ingene kuma councillors usibangilizwe avotelwe ukuthi ayongene ku president imali sibe lo muntu osimela ngaphe mathebeleni ngoba icala likaNkomo mina ngibona uJoshua Nkomo ukuthi waba lecala abantu ukuthi yena avume ukungena phansi kwezani waye right uNkomo engena phansi kwezani ngenxa yobunzima owayesebubonile ukuthi abantu bakithi baphela wabona ukuthi solution ukuthi engene ngaphansi kwabo laba bantu kwenzela ukuthi abantu bakithi bengabulawa iyo kuphela into yenziwa uNkomo so Nkomo was not wrong waye right uNkomo 100% wazwazi khambele umdala 100% kala nkinga uNkomo abalayo ngoba la situation yangasona so sikhathi eyampressure ukuthi angene ngaphansi kwamadoda lawa so ke siyacela ukuthi umqondisi umoyo lo sibangilizwe Nkomo abahlale phansi babonisane kukhulunyiswane bavotelwe bonke abafisa ukuvotela sibangilizwe bavote ngapha kuma councillors bamvotele ngapha angene ngoba nxa kungezwanga njalo awuchamisa uyathatha uyathatha uchamisa vele uchamisa uyathatha uyathatha still vele sizahlala sikhala futhi uyathatha uchami kodwa ke singa pressure ukuthi ulo usibangilizwe angene ngale lo umqondisi nabambe ngapha phansi kuma councillors lapho sizoba right
njani bantu ba studio 7 njani ba studio 7 lami ngiyacela le message lami ngizwakala ibalwa kudala lokho esithumela kodwa ama message engazwakala ngiyacela lati akazwakala zwakala ibalwa emphakathini mina ngumqondisi jokumathanda khonapha eGwanda uhlala sePitori mina lapha nintwintidayo lapha eiwanda kulalaba abantu laba bona abalokho besithi umqondisi weMRP kabambane loChamisa ukuze bakhiphe izano mina ngiyiboni le nto leyo ukuthi kungasebenza ngokuba okokuqala lo Chamisa lo wawathola ama city lapha kobulawayo lapha waba nezitulo zibambayo lapha kodwa wagijela ukuthatha amashona from le kwezimbo wabe walethe esindebeleni ubeni lati thina ngabe esindebeleni bekhona abantu abangazibamba lezo zitulo siphambili ngo MRP phambili ngomqondisi asifuni ishona lizoncedisa thina lapha
salibonani salibonani ku studio 7 okhulumayo idewa likamampo endaweni yasenkayi okwamanje ngise South Africa ngithi abantu abavuke abavuke emaqandeni thina sadlula lapho siyuthi lati singalali ngayizandla efdala kodwa sabona ukuthi akusizi lesisenza okwakusifana lo Saul engakapheni ukuba uPaul sizingela amakholo kodwa sakubona ukuthi akusizi sasithi ZANPF izoba lojintsho kodwa kulajintsho esilubonayo lamanje kuyala khona ukuthi kube le mali yeZimbabwe imali ilizwe liyaphila ngebondi ilizwe emhlobo bani manje 5 years yabo siyakwana behluleka lokuthi kube le mali yelizwe engakhona ukuthi isebenze indawo zonke abantu laba sebehlulekile lama usesikhundleni esikhulu kodwa wazi ukuthi ZANPF akusela lucela ukuthi lingancindezeli imali idliwe liphume nje kahle nasi sakhethi ku-opposition party ukuthi engenayo yiphi kodwa iZANPF yonayo siyisuthi
salibonani 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 bantu bakithi ku-studio 7 ninjani okhulumayo ngumike sibanda hayi siyalizwa liyakhuluma mpela akungahlangana amaqembu angahlangani kungahlangana sizithembeni njengokuvula amaqembu akungahlangana akungahlangana mina ngumlandeli wezapu kuthi akungahlangana manje liyasola lithi zapu yayihlanganile ezanu kodwa kwasisiza thina sasisitshaywa ngamasotsha nesimo sadamba sabangcono bangena kwa-alliance ye-MDC kwafanana so akungahlangana bengezapu ingalixwayisa lingahlangani kungahlangani lamanye amaqembu ongazithembiyo ukuthi khona ongakwenza okungcono uyayekele engene kwelinye iqembu kuphela akungahlangana lo ti kuvotele hlangane kuvotele uChamisa hhayi ngokwakhe lo bayimvotela yena wayefuna kuhlangana bayimvotela yena ngoba ivoti lakhe lelizenza umehluko ke sikhuphe ishona sifake ishona uyabona kukhuthi uMorgan Tsvangirai kwafakwa yena uChamisa uChamisa umsekeli wakhe lishona vele uyisimena simbali ngoba ke ikhwezweni kazwakali kuze umuntu ocashile ngiyakhuleka njengoJonathan Moore akungahlanganwa sambini sivota ungcono kuyavotela izana kulo kuyavotela uChamisa into yenza abantu bengamaphini bonke elizwe akuhlangana mpela uhlangana uhlangana sambini sinasesazi lutusisa lokho ezizokuthola kuyabe kuyikho okwabalandeli abayilandelayo so singahlangani siyakwazi vele sisenza ngcono kakhulu engathebeleleni
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Inhlanganiso zabensundu sithakazelele isigwebo esiphiwe abamhlophe abathathu ababulele onsundu uHamad Aubrey owayezigijimela nje uGregory Mike Michaels lendodana yakhe uTravis kunye nomakhelwane wabo uWilliam Roddy Bryan batholakale belecala lokubulala. UMongameli Joe Biden laye uthe uyasamukela lesi sigwebo. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mkhululi Ndabambi ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lobandlululo kwele Melika.
Uyabona le into oyichoyo into i-issue ye-white supremacy. Uyabona uma sikhuluma nge-white supremacy ngapha balesibindi sokuthi bekukhulume kuyafanana lathi uma sikhuluma nge-Gukurahundi it ushered in Ishona supremacy. Abantu should understand ukuba that's exactly what happened. Ngapha kuliwa i-white supremacy which has been ingrained in the mentality of abantu. It becomes a very difficult thing to fight uma kungaze kube le prejudice against certain. So abantu laba balesifundiso ngapha kabesabi ukuthi bethi white supremacy bathi ukuthi okwamakhiwa iproblem yamathina lathi ekhaya uma siza kuya phambili something omen identify khulukuhle.
Bakhona abathoniswayo lezinsuku abalamacala okuthiwa khona babulala abantu abensundu. Wena ngokubona kwakho udaba lolu ulubona njani lokuthi amapholisa kuthiwa ayabulala abensundu mahlayana? Kungakwenzakala lokhu kumbe abensundu laba babe bevele bephambanisile?
Uyabona uJoe Biden has already achieved his mission. Omunye wathena uJoe Biden was not put in there to be spectacular or to do anything. UJoe Biden was put in there to stop the madness. Lokho sasese lo hulumendi onjengomgabe ohlale sithi hey ubani izinja sizabashaya sizenza so you know Islam Afriji are not honora you know sesisilo umongameli ohlale thethisa abantu who was creating a turbulence. UJoe Biden wafakwa to stop the madness, so he has basically achieved his mission to get us back to where into zokhulunywa ngena.
Ngokubona kwakho abensundu bayenelisa na ukuthi bazihambele kungela kwesabela ukubotshwa njengabamhlophe? Kumbe vele nxa ungumuntu onsundu kwele Melika kumele uhambe ucatshe? Ukubona njani wena?
Yabona iproblem le sayithola ikhona thina thina esivele Africa sithole sifike sisithi ama black American kafuna ukufunda kafuna ukwenzani njani thina safike safunda kodwa uzathola ukuthi lobufundile lobungafundanga still bakutha njeni. Kodwa kule awakening le realization of ukuba izinto umhlaba as we know it it's a construct and sekwalandelwa ezinye izinto ez and some of izinto esizibonayo those abakhuluma nge-great reset although I'm not a subscriber ubakhuluma izinto ezisobala zona lezona ozishoyo ukuthi njengoba thina abantu abamnyama izinto kusobala ukubana vele asithithwa kuhle kodwa uyazilawe kanti uhle wena usuhlale lapha e-America isikhathi eside loma bekuthi umuntu omnyama bekuphethise kodwa at the end of the day uzaziphilela impilo yakho ukuthi lawe uzaba nezinto zakho uziphilele a good quality of life.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane sezisole omama abathi bazakuya phambi komuzi wentatheli ezindaba uHopewell Chingono banqunule bageze. Izakhamizi zeWange zibikwa zilakho ukuxotshwa emizini yazo ngenyanga ezayo ukuze inkampani yamalahle yakwele China yembe amalahle. Izakhamizi zeWange zibikwa zilakho ukuxotshwa emizini yazo ngenyanga ezayo ukuze inkampani yamaChina yembe amalahle. Ukusilela kwamanzi edolobheni leDede kubikwa sokufike kusibanga esibi abantwana besikolo bebuyiselwa ezindlini ngenxa yalolu dubo lanxa nje sebezaloba imihloliso eqakathekileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi dibananini lontungameli Nkomo ngomvulo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.